IZimbabwe phela anti okulo mthetho there's a constitutional democracy. Abantu bavula ama-escrow accounts bavulelwa ukwenzela ukuthi bathathe izimali zabo. Kwasayinelwa naphansi amabhenki sasayina amafomu ama-escrow accounts. Akwenzi ukuthi ilizwe lilo mthetho abantu baphonge ukuvuka nje betshela umthetho omutsha. Kuzafanele kuye kumthethwandaba ku-constitutional court ngoba sesisokubhidlizwa amalungelo abantu lapha. Bayasidalela kakhulu abantu bezanu labo bakithi hayi akusuzekwenzakali lokho.
Ye, nga ungatshela uZulu ukuthi i-escrow account vele kuyini, batshele.
Ilempande ezimbili kule ekuqala uyabuvula imali i-account elebizo lakho ngaphandle kwelizwe. Eyinye yakhona uyabuvula i-account ngebizo lakho phakathi kwelizwe eZimbabwe. Kukuwe ukuthi imali yakho nxa ivela ngaphandle kwelizwe uyayifaka ku-account engaphandle kumbe iyathunyezwa ku-account yakho ngawo lama-US akho, ama-rand, ama-pounds uyakwanisa ukuthi uwafake esiphaleni sakho ese-escrow account. I-escrow ukuthi ukuthi vele i-account elebizo esebenzisa imali engaphandle kwelizwe.
Pho manje nxa beyalivimba-ke imali yenu iyakuya ngaphi?
Kabafanelanga basivimbe ngoba umthetho usenziwa kwavunyelwana ukuthi izizalwane zeZimbabwe zizovula ama-account ngemali yangaphandle kwelizwe. Kwabhelelwana phansi sasayina ama-account ama-signature. So ukuze umthetho wakhona uguquke imali zonke ezangeniswa umthetho ungakafakwa azifanelanga zibanjwe lezo imali ngoba sokutshengisela uhulumende lo uyadelela kanti esiwathi khona awufanelanga uyithatha imali yakhona ufanele uyisebenzise uyithengisele ebhenki nxa ufuna uya ngaphandle kwelizwe ufuna ukuthenga iy'mpahla phandle kwelizwe ufanele ubhale incwadi ku-central bank. Mina ansoze ngibhale incwadi ku-central bank isivumelwano sami ese-account yibhenki yami ebhenki akiyo oku-central bank ngokwabo so uyafanele ukuthi siye ku-constitutional court.
Ubona uzani luhambisa nini udaba lolu lwe-constitutional court njalo nabe liba ngani?
Kusasa civic service sesifonelana leZimbabwe lo women rights lo tenda elihle ukwenzela indaba yakho lihambe ngoba abantu abalama account ama-escrow accounts balamalungelo. Ukuthi lokho ukuthi uyavumelana labantu siguqula hayi indaba yakhona yasengibe nemthetho ethi imkhulu mthetho andaba kusasa civil.